abantu kakhulu balovalo bakwe balwesaba kodwa ulwazi lube lungekho ikakhulu baqale nje nxa sesiqala ukufaka umbiko sibatshela ukuthi sonke isikhathi begeza izandla belungiselela ubana lomkhuhlane ungabathathi ungazikibo
izakhamuzi ezithola uncedo lokudla kunhlanganiso ezijiyeneyo ziyathola yini ngalesi sikhathi sokuzama ukuvinjwa kwe-coronavirus
abantu bakithi sebephila ngokuhola kuma-organization bebanikeza ukudla khona manje kathesi bamile kabaholi bengaholi nje ukwesabisa ukuthi lapha abahlangana ngababaningi kodwa izimfa abantu zisithwalele ubhulo izimfa zinengi kakhulu ukuthi abantu abanye bayahamba ezifeni abanye siyabatshela ukuthi bangabi more than 50 kodwa uyawazi abantu basemakhaya ngezikhalo abakhala ngakho abantu basahlangana ezifeni baye baningi esikunanzeleleyo kakhulu yikuthi abantu balovalo bayesaba kodwa belovalo besa aba njalo lendlala la ibhokile ukuthi khona bebethola ukudla kakhulu bebuya la umalaji
bona abantu bathini ngomkhuhlane wona lo kumbe igcikwane leli ele coronavirus
kulezi ndawo ezinye zokuthi boleke besizwa kodwa bazwisisi kahle ukuthi lo mkhuhlane ngumkhuhlane ovela kuphi ubuya njani ebantwini ngoba kakuzanga kube labantu ababatshelayo abayihealthy baphonga ukuthi hhayi lingahlangani kabachazele ukuthi yizini izinto kumele bezenze kodwa singabonga nxa kungaba labantu abachazisayo ikakhulu kustudio 7 omunye lomunye ehlale kwazi ukuthi nxa esiya ezimbuzini kumele geze izandla nxa umuntu engaphuma nje ekhaya egeze izandla bengaqhawulani bengavakatshelani omunye lomunye ehlale emzini wakhe sinanzelele futhi kakhulu ukuthi abantu bakithi baphila ngama-regation bayalima belima nje esikuzwileyo futhi engizwe abantu bengitshela yikuthi abe-healthy babavalile abaningi ukuthi bangasayithela izilimo zabo so sasithi izilimo zizokutsha okuqakathekileyo bangahambi ngobuningi